sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 21 kuNhlangula 2024 uKipstube. Endaweni zethu lamhlanje
lingakhangela khonapho ezekhuluma uminista wabo we-foreign affairs kubuye imibuzo eminingi kakhulu evela kuma-MPs aweZambia.
EleZambia liphanyeka udaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa kunhlanganiso ye-SADC leye-African Union.
Mina ngangimbuza ngokuthi ngubagama wangena ezeDC sasewuradio 4 wangena uradio 4 wafundela umsebenzi samphathisa ekube ngumsakazi awuba ngumsakazi ophumeleleyo kakhulu esenza inhlelo zesichewa ezifundeke esishona.
Intathelezindaba yestudio 7 uLucy Yastini ubaleliswa ngabantu abaningi eHarare ababona ngokwenzakala bathi eleZambia lenze kahle ngodaba lolu. Inhlanganiso ye-Amnesty International ixothoza ukubotshwa kwamalunga e-CCC. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. EleZambia selicele inhlanganiso ye-Southern African Development Community le-African Union ukuba zingenele kudaba osoluxabanise ilizwe leli leZimbabwe kulandela inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa ekwele Russia lapho atshela khona umkhokheli wakulelo lizwe uMnumzana Vladimir Putin ukuthi eleMelika selisekela kakhulu eleZambia ukwenzela ukukhawulisa ilizwe lakhe. EleZambia lithi kubi kakhulu ukwedulwa nguMnangagwa, ngakho-ke bakubone kusobala ukuba baphanyeke kudaba lolu kuSADC naku-AU. Liphinde lathi eleZimbabwe kumele likhumbule ukuba lasekelwa kakhulu ngeleZambia ngesikhathi lilwela uzibuse. Ngosenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende kweZimbabwe. Sixoxe ngodaba lolu loMnumzana Khutamu Zanka okubandla leZANU PF.
Vale ndaba yabo leyo ebase ye-Africom ngoba babona ukuthi bengathula kuphela kuyakhanya lakho kube mgceke sobala ukubana into abayenzayo ayilunganga. Mele sikhangele ukubana akaso baba uMnangagwa yedwa okhala ngebase leyo. Lingakhangela khonapho ezekhuluma uminista wabo we-foreign affairs kubuye imibuzo eminingi kakhulu evela kuma-MPs aweZambia ebuza ukubana into enjalo bona vele bayenzelani bengazange bengenela kuparliament, bayenzelani bengazange beconsulte. Wazama laye ukuthi uyabaleka but kumgceke ukubana hathi into abayenzanga ayilunganga. So ukuthi baya kuSADC baya ku-African Union yinto abayihambela khona ngani befika lakho kuSADC kwakhona babazondele inkokheli ezamazwe amaningi ukubana indaba lingakhulumisananga lathi lingakayenzi leyo ndaba elayenzayo eyokufaka ibase ye-America liyifake liqambe amanga lithi ngekutraina amasosha to aya ku-United Nations yona kuyi-army base yama-interest e-America ku-Southern Africa.
Kodwa-ke iSADC yona le-Africa Union bangakwanisa ukuthi bakulungizeni khonokho?
Ayiyakwazi iZambia ukuthi bayizondele kodwa ukubana ithule kuphela akuyenzi kulokhu esithi i-diplomatic relations. Kumele bekhulume something bengani bafaka ithemba labo ku-AU le-SADC. Kodwa iSADC ikakhulu iSADC yona ayijabanga ngalokho abakwenzayo. So akula nto abangayilungisisa khonapho ngokukhala kwabo.
Siyawazi ukuthi iZambia leZimbabwe zilobudlelwano obakudala, so akuzuze kugcina ukuhlupha khonokho ukulwisana kwabo.
Ubudlelwane lobo kumele sikukhangele le mpengisizwa uminista ekhuluma ngabo ubudlelwano. Kumele sikukhangele sisa ukuthi ubudlelwano lobo babuya njani, ngobani ababephambi kobudlelwano. Ubudlelwano bulethwa ngama-revolutionary parties, ama-parties alwa impi. So siyakhangela sibone ukuthi iZambia yayilobudlelwane obuhle leZimbabwe lapho esasigayela iPF lezanu PF kwakungela into ezinje kodwa ngokubuya kwamabandla la amatsha ayebese sithi bona ngama new generation yiwo angakwaziyo ubudlelwane lobu obabuvele bukhona leyo iparty yabo HH abakwazi ukuthi ubokunobudlelwane obuhle sebefika sebephambanisa.
Unomzana Gula Msaka, lilunga lebandla lezanu PF bexoxa le studio 7 eseHarare. Ngokwenjalo ngodaba lolu lomnumzana Vusi Moses Sifile okuhlanganiswe ePanos.
Yona iZambia nje siyayizwisisa umongameli uMnangagwa indlela akhuluma ngayo hayi laphana kwaba lezigwenxa zomlomo sibili kakhulu kwaphambaniselwa okokuthi ngabe khona bathi bebona ukuthi kodinge inkulumo yabo isisaziwa engomunye umuntu ngabe wahle wathuma abantu bazoxolisa kumbe bazozama ukuthi bachasise ukuthi hayi laphana umuntu omdala ubezama ukuthi lokuthi lokuthi kubona nami kufanele ukuthi iZambia iluhambise kubosadakhe labo eyodaba lolu ngoba ukuza kuba nzima ukuthi omakhelwane bahlalise baphilisane kuhle nxa kusiba le nkulumo ezinje
kodwa iSADC le African Union zingakulungisa yini khonoku babasifile
ikuzama kuphela ngoba lapha mbona okuqakathekileyo yikuthi kube le ndlela yokuthi kukhulunyiswane phakathi kukamongameli uMnangagwa lo yitshilema babun ngoba ngithi uMnangagwa laye wayekhuluma le wayekhulume eRussia so sokusithi bona bakhulumisane njengabo makhelwane so asazi ukuthi iSADC iza kwenza njani kodwa sikhangelele ukuthi bazame labo ukuthi babahlanganise bazame ukuthi babakhumisane umlotha ngoba kungaba nzima ukuthi nxa omakhelwane sebezabe bekhulume izinto ezinje
ye kodwa nxa sikhangela phela omakhelwane laba babedlelana kakhulu ngesikhathi sempi yenkululeko yakwaleZimbabwe njalo kuthi sokungena ke umnumzana iChilema kwangani kuloku donsela nokuncane kwenziwa kwini khona
leqiniso lelo ngoba lakathesi lapha kule ndawo eziningi sibiloku lezakhamizi ezaba ezizalwane zeZimbabwe ezabuya lapha ngesikhathi sempi abanye ababuya ngensuku zeFederation kulezi ndawo eziningi ezokuthi uyathi uhamba lawo abantu bengabona hayi lo ngumuntu weZimbabwe bakutshengisa ukuthi hayi lapha kwake kwaba lebhesi yeZipra lapha kwake kwathini onkomo kwathini ithini lapha so like abantu even izakhamizi zalapha ziya ungani uyabona ukuthi basakhumbula ubudlelwane lobo bake babakhona phakathi kwamazwe la amabili even kathesi sikhuluma nje angazi lokuthi kulama thousand amangaki abantwana beZimbabwe abafundayo lapha emacollege abafundela onursing abafunda ama-program atshiyeneyo bagcwele ama-university wonke lapha eZambia kugcwele abantwana beZimbabwe so uyabona ukuthi kuqakathekile ukuthi amazwe lawo amabili aphilisane kuhle kuhlaliswane ngoba ngaphandle kokuthi ngomakhelwane abehlukaniswe ngumfula nje kuphela kuningi okusihlanganisayo singabantu banye
lo ngumnumzana Vusi Moses Sifile okunhlanganiswe ePanos besixoxa laye eseLusaka kwele Zambia. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kukhululwe amalunga e-CCC abotshwe eHarare ngeviki ephelileyo esemhlanganweni wokuthakazelela usuku lwe-International Day of the African Child. Okwamanje amalunga la amelele ukuthoniswa ngumthethwandaba. Amapholisa athi amalunga e-CCC ayesemhlanganweni ongekho emthethweni. Abanye babo abatshawe kabuhlungu ngamapholisa basesibhedlela eHarare. Uhlaziya udaba lolu utaboka Ncube weStudio 7 uxoxa lomnumzana ebhidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso elwela amalungelo abathengi iNational Consumer Rights Association.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi Amnesty International lezinye inhlanganiso ezikhangele ngokuphathwa kwamalungelo abantu zikhiphe imibiko ezisola kakhulu ukubotshwa kwabantu ngokuphathelene lepolitiki. Kuyinto eqakatheke kakhulu ngokuba ngabe lelo amalungelo abantu kabakhethe ukuthi obotshiweyo ngubani, ohlukuluziweyo ngubani, bakhulumela wonke umuntu. Kuzinjalo ke inhlanganiso ezilwela amalungelo abantu. Ngakho ke kuzancedisa khona lokho ukuthi kulufake lolu dabe emhlabeni wonke jikelele kwazakala ukuthi kulabantu ababotshiwe bebotshwa ngendlela engafanelanga bahlukuluzwa njalo okuphambene lesisekelo sombuso okuphambene lemithetho yeZimbabwe okuphambene lezivumelwano iZimbabwe eyangena kuzo ezomhlaba wonke jikelele eziphathele lamalungelo abantu.
Kodwa uhulumende weZimbabwe yena uyayilalela nali imibiko.
Sethemba ukuthi kuzalalelwa lokho okukhulunywa ngabantu besola ngoba kuyinto embi kakhulu njalo abantu nxa besola zisola inhlanganiso njengabo Amnesty International ziyabe zingasho ukuthi uhulumende weZimbabwe kalandele imithetho yaphetsheya yabanye abantu kodwa zisithi kakulandelwe yona le yethu esayichayayo thina imithetho kayivumi khona lokuyana ukuhlukuluzwa kwabantu esikubonayo ayivumi ukuthi umuntu abotshele umbono wakweze politiki ayivumi ukuthi abantu bavinjelwe ukuthi bakhulume lokho okubahluphayo iconstitution yethu lemithetho yethu ipha ilungelo abantu ukuthi bakhulume baveze imibono yabo ngakho konke okubathintayo.
Kungaba kubangelwa yikwini ukuthi kube lesehlakalo esinje?
Isikhathi sesiside kakhulu amapolisa engakwazi ukuhlonipha amalungelo abantu ngakho ke kusweze kube yinto elula ukuthi namhlanje bavuke sebefundile ukuthi kakubotshwa muntu ngenxa yokuthi uveza umbono wakho wepolitiki kumbe uyatshengisela eveza ukukhathazeka lokuhlukunyezwa ngokuphathwa okuthile njengomuntu weZimbabwe njengesizalwane seZimbabwe. Kuzaba nzima ukuthi baphume kukho kodwa kusamele bakufundiswe kusamele kuguqulwe ingqondo zabo kuguqulwe indlela ababona ngakhona abantu beZimbabwe.
Lo ngumnumzana uVidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe okuhlanganiso yeNational Consumer Rights Association. Ngiyintatheka izindaba yeStudio 7 uLucy Yasini obhubhe ngombulo ubekwe namuhla eHarare. Abangane lezihlobo besithi balahlekelwe ngumuntu wabantu, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Abahambe eGlen Forest Cemetery obekungcwatshwa uLucy bathe umuyi ubesebenza ngenhliziyo yakhe yonke. Omunye wabethule amazwi okumvalelisa ngumnumzana Perfect Hlongwane unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists.
Ngumuntu ebesimkhangele njengeqhawe, umuntu okade ezinikele kakhulu ekuthuthukiseni ezinye intatheli zindaba kanye lokufuqa amalungelo entatheli zindaba.
Umnumzana Newman Xaba owasebenza noLucy laye uncome imisebenzi yakhe.
Lahlekelwe umbalisi wami uLucy Yasini. Mina-ke ngasebenza laye-ke e-ZBC. Ngafika-ke laphana ngo-2000 ngathi nguye owayengifundisa belo Phina Mwemba.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Gobetsa Ida Kawira intatheli zindaba esathuthukayo.
Ngiyakhumbula ngathi ngisahamba ngidingasisi ukuthi hari umuntu lowo mbani, only to find out ukuthi hayi wayesele minyaka iminingi sibili. But I was moved ngendlela ayezibambe ngayo kimi. I remember wayesithi kwezinye isikhathi wazihambe kulaye hlala kuma-diaries wayekutshengisa ukuthi hayi istori sila for i-publication ofuna ukuyenza kiyo.
Umnumzana Godwin Phiri obemele uhulumende engcwabeni lo ekukhomishini yeZimbabwe Media Commission uthe eleZimbabwe lilahlekelwe intatheli zindaba ebithakazelela umsebenzi wayo.
Zimbabwe Media Commission ziyasithinta kakhulu ngazilahlekelwa ngomunye obesebenza kakhulu ekuphakamiseni umsebenzi wemedia eZimbabwe. Futhi kalande ngokuthula.
Umalukazana wakhe unkosikazi Saziso Yasini uthe umuyi wayenceda imuli zonke ngenhliziyo ekhululekileyo.
Mina nginje I'm a qualified teacher, that's because of her. Ubusithi noma anything nje ngoba le problem obekufisa kunje so umamazala nto uhlala emalawo nobabazala yena uyade bathatha ebuye labo la mina emalawo khathi sangikwazi but yena kungenxa yakhe bebuya la sengimazi umamazala ngiyamazi ubabazala.
Emngcwabeni lo bekulabamele inhlanganiso ezigoqela eye-Media Institute of Southern Africa, Zimbabwe Union of Journalists, Media Alliance of Zimbabwe lezinye kanye laba kumabandla abalisa ele Citizens Coalition for Change, ZANU-PF lamanye ambalwa. ULucy ubele sifo semvukuzane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. kuzakutshwa umhlangano omkhulu kweleBotswana ngeviki ezayo. Uzahloliswa khona isimo sobudlelwano bezomvikela phakathi kweleMelika namazwe akuzwekazi leAfrika. Ele Ukraine namhla libhombe amatanka ambalwa epetulo kweleRussia lisebenzisa indizamtshina zama-drones. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babeka ukuthi Israel ihlasela ngamandla eGaza esigabelweni seRafah lapho elilwisana khona leHamas. Okwamanje sike sizwe amazwi aveza imibono yezwe leMelika.
Iziphathamandla zeRussia zazisa ukuthi zizakwethesa intethela izindaba yeMelika u-Ivan Gershkovich umlando wokuba ngomcuphi. Icala leli lizakhwezwa edalelisedolobheni le-Yekaterinburg lapho uGershkovich avalelwa khona ngomnyaka ka-2023 ngesikhathi ethapha izindaba. Laloba wayephiwe imvumo yokusebenza eyintethela izindaba luhlangothi lweRussia olubona ngokudlelana lamanye amazwe uGershkovich lomnyaka evalele entolongweni yeLefortov eMoscow. UGershkovich iphephandaba alisebenzelayo eleWall Street Journal kanye lohulumende weMelika baya lilandula lelicala besithi uvalelwe ngokungekho emthethweni. Isikhulumeli sohlangothi lweMelika olokudlelana lamanye amazwe umnumzana Matthew Miller uthi icala aletheswayo leli ngelamanga. Sakubeka mgceke kusukusela ekuqaleni ukuthi Ivan akalacala alidalayo ukuba intathela izindaba alisilocala. Icala aletheswayo ngelamanga njalo uhulumende weRussia uyazi ukuthi icala leli ngelamanga kumele akhululwe khathesi. Umnumzana Miller uthi iMelika izaqhubekela phambili isebenzela ukukhululwa kukaIvan Gershkovich lesizalwane seMelika uPaul Whelan oseleminyaka edlule emihlanu evalelwe eRussia. Kumbiko wohlangothi lokudlelana lamanye amazwe okhangela amalungelo oluntu, umphathintambo ohlangothi lolo umnumzana Anthony Blinken usole kakhulu ukubotshwa lokuvalelwa kwababili laba. Ohulumende abafana leRussia babopha izizalwane zakwamanye amazwe ngenxa yombuso saze besebenzisa abantu ukuze bathole okuthile. UPaul Whelan, Ivan Gershkovich, lawo wonke umuntu ovalele engelacala kufanele bakhululwe. Uhulumende weMelika labo bonke abasebenzela ndawonye laye bazaqhubekela phambili ngomsebenzi wokukhulula abavaleleyo ukuze babuyele emulini zabo, njalo uhulumende abenza lokhu bajeziswe. Ekhuluma emhlanganweni weCongress kusikhathana esedluleyo, isithunywa sikamongameli weMelika esibona ngokukhululwa kwabathunjiweyo umnumzana Roger Carstens layo ugcizelele indingo yokuthi amazwe amanyane ekusoleni ukuthunjwa kwabantu ngenhloso yokuqala inkulumo lamanye amazwe. Udubo lolu lwenzakala emazweni wonke omhlaba, ngakho-ke kule ndingo yokuthi kube le ndlela yokulungisa lokhu, silethemba lokuthi singathola amazwe okusebenza lawo ekulwiseni lolu dubo, sizakwenelisa ukumisa abenza lokhu.
La ngamazwi kahulumende wakweleMelika. Sonke isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani kuStudio 7. Hayi, nathi siyaphila lapha kwele-South Africa mani, siyahlupheka kwamanye amazwe lapha. Mna ngagwa laye loo lube sesibeke ukuthi kube ngcono eZimbabwe. Abantu bezalu bonke behlala besithi eZimbabwe kuzingcono kungcono. Kungcono kuphi sibuye khona yena? Abantu bezalu kathi eZimbabwe ingcono kuphi nathi sizosebenza khona, kodwa singathola ukuba ngcono. Kodwa thina sasibuye sithi eZimbabwe akukho right, kanti eZimbabwe kungcono. Njengoba laye sitsho sithi eZimbabwe akukho right, siyaphelela. Iliphi isayidi lakhona sibuye khona lapha siyasokola kwamanye amazwe?
Kalibonani, mina ngilapha kuThipho ngiyemathina village esamthalazeli ukuthi badala indlala, indlala nezimali nezeschool fees asizitholi abantwana baphosa esikoleni ngendaba zeschool fees. kodwa imali kaseyitholi ibabuzelisekhaya. Ngilapha mina ngumamzube uMrs Ndlongwa konhlupho.
Salibonani kakhulu nonke elilalele uStudio 7. Mina ngikhuluma ngendawo yakithi isehlabhosi esiMwambizi. Akunamanzi, izwi lalinanga, akuvunwanga, indlala ikhona kakhulu. So ngathi uhulumende njengoba ethembisa ukuthi uzofaka ukudla nje indawo ngendawo engayikhohlwa lezo ndawo ezifana nalezi, ngoba akuvunwanga nje lapho, akuvunwanga sibili, akuvunwanga kakhulu. Okhulumayo ngube Kuthemba Ncula.
Studio 7, ngibingelele kubasakaza abalaleli. Igama uMichael Doyingi mfokadlala, uphuma nje intaba zinduna andibulawayo lapha. Ngiyezwa lapho abantu bakhala ngezindawo, indlala ekhaya, imisebenzi ayikho ekhaya, siphila sisemazweni. Ngikhuluma nje ngilala eGauteng eMidrand, kodwa uhulumeni kungale engakuboni konke lokhu. Abantwana bezwi, abantwana baseZimbabwe besokola kangaka begcwele emazweni, abanye ngabaxoshwayo bafuna ukubiselwa kibo. Ngendaba yongabe la maphepha ngezama ukuthi bezodinga impilo kwamanye amazwe, uhulumeni ngakuboni na?
Sawubona msakaza. Igama lami nguVirginia Ndlovu. Ngibingelela basakazi bonke baseStudio 7. Ngithi mina anjani amakhaza bomkhaya Mthokazi omuhle. Ngifisa ukubana iy'ngane zesikolo nathi zingeke zikhokhe i-school fees. Abantu abadala bathole ipensheni, abagugile bese nabakhubezekile nabo futhi bathole ipensheni. Isifiso sami ukubana uhulumeni wakithi abe nemali yakhe eqondane nezwe lakhe. Singabe lokhu sibuyela imali yase-USA, imali yase-South Africa, imali yase-Botswana, kodwa sisebenzise imali yethu ukwenzela ukuthi ikusasa le-economy liqhakaze.
Labo ngabanye abalaleli be-Studio 7 besizwa imibono yabo lanili lakho ukusithumela eyenu imibono kunombolo ethi +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, sizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwezemidlalo, iZimbabwe Olympics Committee ithi ilabadlali bemidlalo etshiyeneyo abahlanu abazaphatheka emidlalweni ezaqhutshwa lonyaka kweFrance, bakhokela uIsaac Mpofu, uTapiwa Makarau, loRutendo Mahora. Ye, ungazani kube njalo. Ke kulaptop ke sike sizwe ukuthi sizabe sikhuluma ngani namhlanje. Sizabe sixoxa ke ngakhona kuke okwenzakala ukubotshwa kwabantu be-CCC. Sathi ukuthi sisebenze sibone ukuthi ngakuhamba njani, ukwenza ukuthi sizwe ukuthi bakhitshwa yini kuba suze bekhitshwe. Kungazani ke kungazani kwakugadakali ukuthi kuhamba njani. Ndizwele Amnesty International ikhuluma ngodaba lolu. Ye, kunjalo zulukandaba. Studio 7 esakaza eZimbabwe sizasiphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Bitchy was a Friday, my darling. Was a Friday,
I'm seven, so for big Ustelo, was a Friday, Slectum, Wilstula, Umtum, Westatamia, Lamakaka. Lelqembu Bully, Vela, Tulila, Uzuli, Emazweni, Akukela, Elis, South Africa, Botswana, Swaziland, Lamanye. As when we cook a room, Sakas, West Studio 7, who is a Jesus band.
Aye bizwa amakama elizweni laphaya ebusene obungaye bushaqa bephelele bonke bephelele abenkosi khona lapha ekhaya mothele bonkosi.
Iqembu lamaqaqa selikhathazile lomculo walo wesicathamiya sabamukela ngokuhlelo.
Okhuluma ngumkhulekani Mkandla ongumholi weqembu lamaqaqa libunjwe ngomnyaka ka-2018 endaweni yase-South Africa. Iqembu lamaqaqa okutho ukuthi abafana abaganza indaba noma ngithi abakhuphuka indaba.
Lona leli qembu liculane njalo le madlalade amangaki.
Iqembu lamaqaqa lamadlalade angu 3, 2021 ibhotela elishisayo, 2022 ezosinga, 2023 last year ngicela elinye ithuba baba kwi-gospel. Umculo wamaqaqa uqukethe i-traditionally, uqukethe ingoma ezikhuthaza abantu nje ezothando, ezikhuthaza nje abantu ukuthi bekele ukwenza okubi kube sokuhlatshwa nje i-gospel.
I am a sister.
Esile hambe la afika eSouth Africa, la afika kwele Botswana, la afika kwele Swaziland. La khona pho kobulawo nje jikele. Umculo wamaqaqa wamukelwa kakhulu ngabantu. Uyasithokoza futhi kakhulu ngoba siyabona ukuthi uyafinyelela lapho esifuna ukufinyelela khona enhlizweni zabantu. Iqembu lamaqaqa lamadoda acula phakathi angu 8.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Abathazela leli qembu lomculo walo bangalidinga ngapi?
Mawulidinga ungalithola konke ama social media platforms, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram uyathi amaqaqa music. Mawufuna njalo ukuthola izingoma zikhona ku Apple Music, zikhona ku DistroKid, zikhona futhi ku Amazon, uyazidinga nje uyasithola nje lapho enkundleni zokuxhumana.
Umculo ongenamachachu ocule ngamazwi avevezelayo uyahlakaza njalo ubusisa abantu abaningi. Abaqaqa yiyo besilawo uhlelo woza woza Friday namhlanje. Alokhu siyaqansa isiyaphezulu ibe lempela sonto enhle igama lomu Yesu Jesus banda.
Ake wasizwe simanga mfana. Akam pole tungesqala phuma ngizwa kuthiwe ijuba la ikwele mota. Ake wasizwe simanga mfana. Akam pole tungesqala phuma ngizwa kuthiwe ijuba la ikwele mota.
Umuntu omnyama umtshela 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 umt
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.